Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 mbhalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isekelo sombuso.
Ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi kobulawayo, into eyilihlazo, into engazange iyenzakale kususela iMDC isungulwa.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi bajabulele impumela yokhetho lanxa bekulabantu kade begqugquzela ukuthi kungayivotwa.
Asineke sithi abafuni uChabangu. Lapha de kuvotelwa baba iparty iCC bekungavotela uJabangu.
Elakusasa lebandla leCCC libuvile bana kulandela ingxaba ngqoza esebandleni leli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi lenelise isilinganiso samalunga angaguqula isisekelo sombuso kulandela ukhetho lwamabhayi elections olwenziwe ngomgqibelo. Kukhetho lwangomgqibelo ibandla lezanu PF lithole izihlalo eziyisikhombisa okwenza libe lamalunga edale afika phose amakhulu amabili 184 kudale leNational Assembly lona elilamalunga afika phose amakhulu amathathu 280. Olunye ukhetho lwamabhayi elections luzenziwa ngomnyaka ozayo mhlazi ku 3 ngozibandlela. Ukhetho lolu luza kwenziwa eGoromonzi South, Chegutu West, Mkopa North, Seke, Zwimba East, lePhelandaba Chabalala. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa, saqala ukumbuza ukuthi ukhetho lwangomgqibelo ulubone njani.
Nxa sikhuluma ngomzabalazo uSengezo akumelanga asebenzise isibongo sako Chabangu. Kumele aziteme ezibiza mnangagwa ngoba ujonge uqhubela, ujonge ukuqhubela ubulawayo, eqhubela iZANU PF amasithi la akobulawayo. USengezo labanye bakhe bajonge ukungena ku Government of National Unity lo mnangagwa. Yikubona omdenda labanye abantu abasekela iZANU PF bemthanda kangaka. Umnuzana Chamisa wayala ukungena kupolat wayala lesikhundla sika leader of the house. Lokhu kwakuyimzamo yabantu abanye abangaphandle kwelizwe la iZANU PF ukuthi baginye iCitizens Coalition for Change, kodwa umfoka Chamisa wayala lokhu ngoba wayebona ukuthi kwakuyindlela yokumdlelezela. Abanye abalobudlelwane leZANU PF abaphakathi kwebandla leCCC sebefuna ukugenqula uChamisa esikhundleni besenzela ukuthi bethathe ibandla lingenisa ku-Government of National Unity lo mnangako. Lokhu ngikutsho ngisenzela ukuthi abantu bengakhathali njalo abantu bengadeli izinhliziyo. Kumele nxa kubizwa ukhetho abantu bephume ngobunengi besiyavota. Yikuthi nje okwakathesi abantu ama-candidates ethu ayaliswe yi-court order. Kodwa nxa kungela court order eba esuka ibe yimbambeko, sikhuthaza abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi baphume ngobunengi besiyavota lelo lunga elihamba lomnumzana advocate Nelson Chamisa. Lokho kukaChabangu hayi yisiphamaso, indlela yokukhohlisa abantu, indlela yokuqilibezela abantu. Savela sakubona thina ngesikhathi sempi ukuthi iZANU yayisekelwa ngamabhunu, izaphu izimele. Kuthe sokuphambili laphana abeZANU basebethelela izaphu bebambene lamabhunu.
Kukhona yini elikhangelele ukwenza ukuthi kungaqhubeki kusiba lama recalls lawo? njalo umnumzana Thabangu kanti vele kungani engaqutshwa ebandleni.
Nxa sikhangele angiboni mina ukuthi umdenda wayengavikela umnumzana uChamisa echiya uSengezo Thabangu osetshengise kabanzi ukuthi unyawo ahamba ngalo vele lunyawo olulandela olukaMnangagwa weZANU-PF. Singakhangela indlela iZANU-PF eqhutshelwe amasithi ezigabeni ezazinzima lakithi ukuthi sikhampeni kuhle kutshengise ukuthi uSengezo ngomunye wabalandeli beZANU-PF asebecatshe kuCitizens Coalition for Change bezenza abantu abamsulwa, bezenza abantu abananza amalungelo oluntu, bezenza abantu abalwela into enhle umbeni inhlala kahle yabantu beZimbabwe. Ungananzelela umdenda ngomunye wamachairman axotshayo ngesikhathi se-Cholocho Declaration indaba yokusekela uMnangagwa. So namhlanje amboni ukuthi umdenda wayengasekela uChamisa echiya uSengezo osetshengisa ukuthi uyisiphamaso nje, osetshengisa ukuthi ngomunye wabantu asabencedise iZANU-PF ukuthi ithole isithi koBulawayo, into eyilihlazo, into engazange yenzakale kususela iMDC isungulwa.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza, usikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, esikhulumela ecingweni ekhona le koBulawayo. Siphinde saxoxa labanye abasebenza lomnumzana Sengezo Thabangu abathi bona bathakazelela impumela yokhetho lanxa bekulabantu abekade begqugquzela ukuthi kungayiwa kukhetho ukuthi abantu bayevota. Omunye wabo esikhulumelaye ngumnumzana Albert Mhlanga.
Ukhetho ludlulile kodwa uhambo lokho elukhona pho nge-by-election kuyabe kubona labo nje abalutshwane abayavotela lowo abamfunayo, especially ababe ngamakhada ama-supporters kandawo kuyavota. So ukhetho luhambe koBulawayo, luhambe ngokuthula, ngakulahlupho esilutholileyo ngaphandle kwakhonokho ukuthi thina abesisibodwa sibe le-confusion yaleyo ukuthi abanye bethu bebemezela ukuthi abantu bangayivota kumbe nxabe siyavota abanye bavotela iZANU-PF ngenhliziyo nje ebuhlungu. Kodwa hayi, abantu bakoBulawayo bakuyalile lokhu, ngakhangela emagwegwe bakuyalile, nalwana umuntu esasikhala ngayo ukuthi abantu nguye ababemfuna. Kukhanyile sibi ukuthi babefuna yena uNyathi, and bekhala abadala ukuthi ngakube kuNyathi. Hayi, uNyathi sengenile ePhalamende njengokufisa kwabantu bemagwegwe. La ngapha uCharles uMoyo bebemthanda kakhulu kusukisele ngukansila, hayi bambekile ePhalamende. Ungananzelela ubaba Ambrose Spindi onguye ademeliza khamizi onguye esayesimkhangelile, ungakhangela nje ukuthi hayi bekuyiphansi phezulu, bekungutshikile obhanga ukuthi kungayisikho ukuthi bekulesimemezelo ukuthi abantu bangayivota, hayi iZANU besiyayehlula. Uphinde ukhangele lakho eCountry Park ukuthi hayi bekuliswa sibili kanzima, okuthi ngokubona kwami ye besiyazuza i-4. Why? Ngoba elapho emakhokhoba lesizinda lapho kulomo Honorable Modi, uModi abantu bakoBulawayo sebemu-associate leBulawayo. So ukuthi uzumudle nxa ungase-general election uyabusebenze nzima ngoba uyanceda, siyake simbone abantu sebevotela umuntu oncedayo. Hayi thina njenge-CC njengobukhokheli bayo, hayi kakula nsolo esilayo. Ye amakhansila, yebo ye abantu bazikhethele ngokufuna kwabo, and siyakwamukela khona okwabakwenzileyo kuma-councillors. Wose sizahlala phansi nje ngoba into esesivumelene kathesi okwama-recall lokhu asike sikume, lanxa kuyukuthi ikhothi ithe kuhamba njani, kodwa okwakhathesi sizake sime okwama-recall, sike sibonisane ukuthi abantu beZimbabwe bafunani. Ngoba ungananzelela ukuthi sonke lokhu esingaphansi komkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa onguye upresident wethu, siyakwazi layo, uyakubona okwenzakalayo ekubona njengopresidenti, asikabe lomnye upresidenti. Ngabantu bebekwazi ukuthi ubaba uChabangu Secretary General interim bebezayavota, bekwazi ukuthi bavotela iparty yabo i-CCC. Hayi, kasikabi lensolo ngokukhona, siyakwamukela okwenzakeleyo. Siyababonga abantu bakoBulawayo, khona sizababonga sibasondelele duze sithi siyabonga bulawayo omuhle
akutshengisi na ukuthi abantu kabamfuni umnumzana Sengezo Jabangu
asingeke sithi abafuni uJabangu lapha de kuvotelwa baba iparty ICC bekungavotela uJabangu angazi ukuthi waye abantu babehlala bekhuluma ngoJabangu ukuthi uJabangu lokhu uJabangu ngusecretary general interim secretary general kayishiyo party uJabangu abantu bebevotela iparty yikho ke iparty yethu iye itholile khonokho okutholileyo njengoba sithi ukuthi hayi itholile khonokho okutholileyo hanti bekulezano leCC bekungela Jabangu lezano lapha so akudliwa nguJabangu kumbe kuwini uJabangu kuwine iparty lapho esinqotshwe khona kunqotshwe iparty
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga omunye osebenzelana lo mnumzana Sengezo Jabangu ngomgqibelo kuvote abantu abalutshwana kakhulu sixoxe lo munye oncintise kulolu khetho umnumzana Ambrose Bindi obemele ibandla leCCC esigabeni senketha kodwa wanqotshwa ngumnumzana Albert Mavunga webandla lezano PF ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Sibindi
kasi asinazele vele ukuthi isikhathi esiningi lapha eZimbabwe i-by-election ijayele ukuthi inani labantu lehle liye phansi angilaqiniso lezizathu zakhona kodwa vele siyasikubona kodwa kwalesi sikhathi sibona ungathi inani lakhona beliphansi kule ngendlela engajwayelekanga kodwa sinanzelele ukuthi okubangela khonokho izizathu asilaqiniso laso kodwa sibe sinanzelela nje ukuthi bakhona futhi abantu akade bezama ukubhoda ebantwini benyenyezela abantu ukuthi abantu bangahambi besiya bayevota lokho sihlangane lako kwezindawo abantu bekwenza lokho kulabantu abakwenzayo so ke enxenye lokhu sinanzelela ukuthi njengoba sinanzelela ukuthi ibandla le-CCC okwalesi sikhathi kulokungathi kulokunye okudungekileyo okungathi kulokungazwani so kungaba isizathu sakhona balaba abanye abe bandale KPC engxenye abasele mathiwa kubana bangene kade labo sebezama indlela zokuthi uhlelo lwelufe so ke lokho sekudanzelele kodwa ke qinisweni yikuthi abantu bebalutshwana sananzela ukuthi khona okwenze ukuthi kugcine sokungena ibandla lezani PF kakhulu elingajalanga kungene kakhulu lapha kobulawa so ngento esizinanzeleyo zenesho ukuthi abantu ngokungahambi kwabo bathethe bafaka ibandla lezani PF ukuba nalo nalingene liye khona phana kodwa neshuwa abanye abantu kade bengabe lesifiso kodwa bagqugquzela ukuthi bangayikhethweni angisoze ngitsho ukuthi izathu yiziphi kodwa khona kade sihlangana la kwezindawo ukuthi abantu bathi abantu bangayi
manje ngokubona kwakho elakusasa lebandla le-CCC linjani ikakhulu nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona okwamanje
ingxabangxoza esebandleni le-CCC kwalesi sikhathi sibona ungathi hayi isifike sibangene siphezulu kakhulu sokuthi sokusenza labantu abahlali beZimbabwe bangasakwazi yena lingabanqoza futhi mina ngakukhola ukuthi ngiyenye engabi yenza ukuthi abantu bangala kuma-by-election bangaphatheki ngoba khanye ungathi abantu abaselathando kakhulu le-CCC ngendlela okuxatshwana ngayo sebesenalo esingathi na they are now lacking trust kubandla le-CCC lobukhokheli bayo so ke le ingabanqoza ukuthi kufanele ilungiswe ingalungiswa njani yonke into nxa yonakele kufanele abantu bahlale phansi bakhulumisane sikhangele ukuthi bona abathungameli abazifundisa ukuzehlisa omunye komunye bahlale phansi bakhulumisane ngoba izizathu zokuthi waye kuxatshwana ngabona bayazazi abathungameli mela labo aso akulo mvuzo bayakwazi khonoko so ke into engulo ukuthi bahlaliswe phansi bakhulume badinga umuntu ongaba ngumlamulankunzi umuntu ongasoza thatha uhlangothi abize iy'ngatsha lezo ezingathi aziswane kuxoxiswane kwenzela into zihambe kuhle ngoba eqinisweni kungaqhubeka kunje ibandla le-CCC ibandla elingagcina lifile njalo libandla eziyagcina futhi selibalekelwa ngabantu abathi bengaselandaba lao phela ungananzela khathesi okwenzale kuli-violation kuyakhanya ukuthi abantu ku-CCC sebefuna ukunyomuka ungakhangela kobulawa lapha bekulamakhansela la recoiliwe abebuye lathi ebuyela kwakhanya ukuthi i-leadership ye-CCC ibikusekela ukuthi bavotelwe sithatha yena upresident ngokwayela besebavotelwa ngabarikholo kodwa sibabone bedliwa ungakhangela ukhansela ka-ward 1 usithole udliwe ngukhansela wezani khona ngayo kusegcekeni ukuthi abantu futhi beyedwa kubengela double candidate but udliwe ubuye usondela apha ku-ward 24 ubatshelayo la udliwe ngumntu wezani uhambe ku-ward 20 kuloo ndoda lo udube wayirikholiwe udliwe ngumuntu wezana kutshoni khonokho kutsho ukuthi abantu sebefike sibayenza ukuthi ibandla le-CCC hayi ngabona sebefuna ukulikhafula ngendlela eliziphatha ngayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi owebandla le-CCC kunjalo nje elakusasa lebandla le-CCC libuvili bana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli okudanisa abalandeli balo yikuthi kungaze kuyiwe emthethwandaba akuncedi ngalutho Sixoxele isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi saqala ngumbuza ukuthi la kusasa lebandla balibona njani.
Ukhetho lolu sithi thina bekuqhilibezelana akulakhetho olunye, bekungumnumzana uMnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa-ke i-backdoor. Lokhu ukwenze ebambane-ke lenhlanganiso ye-ZAC eyaziwayo kakhulu ngokuqhilibezela endabeni zokhetho. Kodwa khathesi-ke baphinde bamanyana-ke lesigodlo esikhulu semthetho esingathi i-High Court, lamajaji e-High Court atshengisa ukuthi athengwa-ke ukuthi abe seceleni likaMnankagwa belwisana lokuthi ibandla le-CCC lama-candidates e-CCC engabi khona kubhaloti, ngoba besisaba ukudliwa-ke kulelu khetho. Njalo Mr. Mnankagwa uzama ukudinga i-2/3 majority ephalamente esebenzisa indlela zokuqhilibezela ukuze-ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele ukuba ngumongameli okungakho emthethweni beyond ama-limits akhe aphiweyo amabili asemthethweni, isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesikhiwa i-constitution.
Manje ngasikhangele elakusasa lebandla lithini lina kakhulu ngomnumzana Chabangu, kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxotshwa kwamalunga?
Sesenzile konke kwekhothi, kuphumile ukuthi konkona amalunga ethu akumelanga abe lokhu exotshwa. Singaze njalo njengoba ngingakhuluma ukuthi umthethwandaba yethu ayisamanga kuhle, kodwa besitholile-ke i-judgment emisa ukurikholwa kwabantu bethu abakhethwa ephalamenti lekhansilini. So sikhangelela ukuthi akusela abantu abazaphinda berikholwe, kodwa akhona amanye njalo ama esiwenzileyo wonke ama-records la ayenziwayo akho emthethweni. I-election ala leyenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni, kufuze ireveswe ngamadali omthetho, ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lo mthetho welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ebezikhangelelwe ukwethulela inhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Rishi Sunak ugwalo lwezikhalazo ezibalisa ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-CCC. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi uhulumende usethule imithetho elukhuni elaya abathengisa utshwala abama-bottle store. Limithetho ibalisa ukuhlanzeka lokunye okungabangela ukuthi abanini bengazaphiwa amalayisensi ngomnyaka ozayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bengithanda ukuthi ngazise wonke nje umuntu waseZimbabwe ukuthi ilizwe malithole uprezidenti onakanela ilizwe lakhe liyavuka ngesikhathi esincane nje. Ngike ngichaze ngendaba yeBotswana, abanye abayazi iBotswana. IBotswana yavuswa nguprezidenti uQuaid Masire lo washonayo. Wayivusa iBotswana yabe strong, yayingekho nje njengoba namhlanje kuthiwa iBotswana imile iphula lamba phambili. IBotswana ngimitele ayo abantu baseBotswana sasibotshwa nabo thina eGoli, sasibotshwa nabo kubo ma-road port, sasinabo ute ukungena kukakhuthimile Masire. Abantu beBotswana babuyela ngoba selungisa umkhonomi wabe muhle, umkhonomi wabe muhle, babuyela bonke lanamhlanje bayahlonitshwa kungendaba kakhuthimile Masire. Upresidenti ubalulekile ezweni, kodwa ke hhayi kwakithi lokho hhayi angeke. Abantu iBotswana bayahazi yazi thina abancane bacabanga ukuthi yazalwe nje, yayingekho nje, yayihlupheka njengathi. Sasidlula sibathatha thina siza nabo eGoli, botshwa sonke la.
Studio 7. Hey, yazi yapha, hey, kubuhlungu lokhu indaba le yenzakala ku-CCC. Yazi i-CCC mina into engiyibonayo hayi lokhu belokhu liphikisana namakhothi, phikisana namakhothi. Indaba le yahamba onto iyasebenza, ayisebenzi le ndaba, ngoba vele izanuphefu nguntu abakayikhonjwa, nguntu amakayigobi vele, ngoba vele umthetho kayulandela. ngazi ngazilezenzalo vele isiqhumo siyaphuma vele sifeva yena uChabangu ngingazi kuvote khona phoba wine bona labana abantu abarikhola uChabangu angeke bangene eParliament vele uzakuya ecourt futhi ethi abarikhola futhi icourt declare futhi ukuthi abantu labana abadisqualify phinde futhi futhi ngwengusindo futhi the best thing lapho triple seal na just organize the people to go in the street uphela ba demonstrate ukuthi kawona kube kayi one kuphela kuhle kufika kawona abantu ba indlela phela ukuthi libuse lelani lizophela failure to that akuna ndlela izoyenza
siyabingela siyabonga hey usengeza uChabangu lezano yakhe le court zinkantolo zabo lezi hey bazi basifaka istress ngamaZimbabwe namahlazo futhi asabekayo ukuthi inkantolo bani ezathi i-trusi igama layo kusamela ngilisebenzise ningilika sengeza uChabangu into izinkantolo abazenza ngesikhathi bedilize MDC sebezoyiqala ngapha ku-TRC okay kusho ukuthi thina njengamaZimbabwe ilungelo lethu ukuthi siyavota asikhetho umthandayo sesiphucile ke bantu bezani basiphuce ngempela ke sesibuyele kusikhathini sika Smith lesaye seminyakeni eyadlula ukuthi abantu babengavunyeli ukuvota mase savunyeli ukuvota kumele bebekwazi ukuthi sizozibonela indlela engayenza sibakhipha abantu bezani ngoba sikhathele izani ngoba kade sasizalwa kuyizani thina sesisiba amakhehla manje so amandla lamancane sesisele kungcono sibaqedele kuyizani ubonise ikhipha kanjani bengasafuni ivote ingasafuni ikhoti ingasafuni lutho nje olungumthetho so kumele senzeni thina zamaZimbabwe abantu sizenzele thina ukuphuma emakhandeni siyabonga
Studio 7 lenjani lenjani Studio 7 sicela ukuthi sibe kwazi mayelana ngalokho okwenziwa ngusengezo Chabangu phakathi kwebandla le-TRC njengama supporters e-TRC sicela ukuthi lisibuzele ukuthi upresident uNelson Chamisa labo vice president bangapi usengezo Chabangu ezenza lokho ebandleni njalo bephikisa intando kaZulu eyakhethwa ngabantu abantu labo bengaziwa lokuthi barikholwa kuhambe njani barikholelwani akulasizathu akulana akulalutho olubambekayo olukhulunywayo bevumela ukwenziwa kwentando yeZANU-PF elizweni sokungathi lizwe ngeleZANU-PF lona lilizwe labantu bezimbabwe cela ukuthi sibe kwazi khona lokho lisibuzele umkhokheli we-TRC Nelson Chamisa aphendule imibuzo yabantwana bezimbabwe ukuthi uthini njengomkhokheli webandla liphikisa elile liyawina ukhetho nxa kusenziwa izinto ezinjengalesi phakathi nakwelizwe phezu kwabantwana bezimbabwe phezu kobuhlungu esikhangelane labo lendlala lokudubeka kokuswela imisebenzi cela lisibuzele abantu be-Studio 7
Studio 7 njani kathi abantu bakithi baphela kangaka bebulawa egoli betshiswa ingathi zinyamazana intovane le yenzakalayo ayi kunzima lokhu kubuhlungu kakhulu abantu bakithi baphela sho bayabulawa beze betshiswe hayi kubuhlungu lo inkinga yokuthi akusela labantu abazi ukuphindisela beke bebahlanyisela abantu batshiswa abantu bahambe bayezikhulumela bona bodwa ukuthi mina yimi ngabulala ubani ngathi and nje kungalapheki inxebe bengagcina bengahlonipha impilo zabantu abantu be-South Africa sebezenzisa kakhulu babulala abantu abazisontela abantu abazikhonzelayo bebabulala ingathi babulala isigebenga kubuhlungu lo haya leli zwe lethu alilunge bantu abantu bakithi baphelele igoli sho
linjani ku-Studio 7 linjani heyi indaba kasengezo Chabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu nxa ngikhumbula kuhle baqale uChamisa esabizwa nge-MDCT walandelelwa yibo bona futhi bamthathela igama lelana bathi ngelabo namhlanje bamlandelela futhi bamthathela lithi 3+C osengezo Chabangu into le vela idingi nakuthi ifake lizibuko kumbuku yekhodi into yezano sebebonile ukuthi uChamisa uyabehlula ngamavoti uyawina so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzura ekaMonzura bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengaMonzura umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChabangu indlela yenzile umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye ngadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khona phi yaphumisa ithi igama ngelikasengezo uChabangu lenele lithi 3+C yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo sengezo Chabangu njengakuMonzura abantu bayekela ukuyivotele kaMonzura yadilika lena le u3+C kamthatha uChabangu akulabantu abazamlandela kuzahlala ahlala labo nabo phukeni abayiba bamlandela.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 ini njani Studio 7 ayi ayi dina siyaphila. Hayi ngifuna ukuthi lo ubaba lo gawule lo uthi gawule gawule lo hey angazi ukuthi ngubaba unomuzi nabantwana unomfazi yini gombe yini ungabona umuntu ovikela impisi. Umuntu ovikela impisi ma impisi ifike yagamula imbuzi zabantu esibayeni yena avukethe hayi le mpisi ayisiyo imbuzi ba umakhelwane balalise imbuzi ngaphandle hayi lo baba lo izami ngathi izami ngithanda kakhulu yisiphofu esilandela esilidwe nezinye iziphofu amamene mene wodwa iqiniso yabantu abangalivumiyo labo gawule la iqiniso ngabantu abangalivumiyo abalivume nabalithandi alikho duze kwako iqiniso uyehluleka nokuhlaziya iqiniso mpela ukuthi ahlaziye iqiniso akavume naye iqiniso kwesinye isikhathi ukuthi le iphathi abizwa ngegama lokuthi iZANU PF akuyona phathi intando yabaningi iphathi esebenzela ezikhwameni angiboni mpela ukuthi ngubaba onomuzi emzini wakhe ukuthi uyakwazi ukuwubeka umthetho hhayi angiboni shemu 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 hhayi akusiwumuntu hhayi
livuka njani livuka njani ba laleli be-Studio 7 bonke labasakazi hayi bento eyenziwayo nje elizweni eyenziwa langulo ozibiza ngosecretary Sengezo uJabangu hayi amboni ukuthi into ayenzayo wacabangisisa kahle ngoba ekuseni bemvukile nje ngisiyavota la kuwathe besibangaki besiyi-4 kuphela nje from ngo-7 kwaze kwashaya abo besiyi-4 kuphela then phakathi labavotisayo amapholisa sabebhizi bazidlalisela amafoni njalo ama-MPs lo ayerekholiwe kuka-24 wenkete constituency umanduna ayebengekho but utombani lomunye lo wayekhijiwe kuba ngukhansila ubakirayi ebekhona into engizibuza yena ukuthi njengoba kuthiwa abarekholwayo abavunyelwa ukukhontesta kuhambe kanjani ukuthi ubakirayi yena abe khona kodwa la wayerekholiwe wayelist u-MP wakhija.
Lawo ke habe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika indodana kamongameli welizwe leMelika umnumzana Hunter Biden utholakale elamacala okungabhadali imithelo ayithoba munwe munye. Amacala la alandela amanye njalo aphathelane lokuthenga izikhali okuthiwa wada adalwa nguBiden aze athenge umbhobho yena engamelanga ukuthenga umbhobho ngoba wayeke watholakala ukuthi uyasebenzisa izidakamizwa. Lokhu kutholakale ngemva kophenyo olwenziweyo. Uphenyo lwakhona luqale kumsukwana kunyanga esanda kwedlula.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi ke savumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leZANU PF selisalelwe ngamalunga edale lePhalamende amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isisekelo sombuso i 2/3 majority kulandela ukhetho lwama by elections olwenziwe ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu Chris Gande. Silazwe ezinye ntambama ngo 7:30.